KwabaseThesalonika besibili isahluko sesibili. Bazalwane, mayelana lokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu lokubuthana kwethu ukuba sihlangabeze, siyalincenga ukuba lingaphangisi likhathazeke enqondweni zenu. Lethuswe loba ngumoya, loba yilizwi, loba yincwadi ngokungathi vela kithi kuthiwa usuku lwenkosi selufikile. Kakungabi khona umuntu olikhohlisayo langayiphi indlela, ngoba kaluyi kufika lolo suku kungakaveli ukuvukela uNkulunkulu kuqala kwambulwe omubi indodana yokulahlwa. Omelana lakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu, loba yinto nje ekhonzwayo aze ahlale ethempeleni likaNkulunkulu ezibiza ngokuthi unguNkulunkulu, kalikhumbuli yini ukuthi lisekhona kini ngalitshela ngalokhu na? Selikwazi okumvimbelayo khathesi ukuze ambulo ngesikhathi sakhe. Ngoba amandla afihlakeleyo obubi asesebenza, asebenza kuphela okwalesi sikhathi aze asuswe lowo owavimbeleyo. Kungkhona ke eza kwambula lowo omubi, kodwa inkosi uJesu iza kumqeda ngomoya womlomo wayo, imbhubhise ngokubonakala kwayo ekufikeni kwayo. Ukufika komubi kungumsebenzi kaSathane. Kuza kuba ngawo wonke amandla lezibonakaliso lezimangaliso zamanga, langayo yonke inkohliso yokungalungi kulabo abamiselwe ukubhubha ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basiliswe. Ngakho ke uNkulunkulu ubathumele okuduhisayo ukuze bakholwe amanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso kodwa bethokoziswa yikungalungi balahlwe. Kodwa thina simele ukubonga uNkulunkulu njalo ngani, bazalwane abathandekayo benkosi, ngoba uNkulunkulu walikhetha kusukela ekuqaleni, walikhethela ukuba lisiliswe ngokungcwele obuvela kumoya langokukholwa iqiniso, walibizela kulokhu ngevangeli esalilethayo lize lizuze inkazimulo yenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane, qinani libambelele emasikweni elawafundiswa yithi, loba ngelizwi lomlomo ingabe ngencwadi. Kakuthi ke inkosi yethu uJesu Kristu uqobo loNkulunkulu Baba owasithandayo lwasinika ngomusa induduzo engapheliyo lethemba elihle, aduduze inhliziyo zenu, aliqinise emisebenzini yonke emihle lasemazwini amahle.